Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 Nkwenkwezi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kudube silale eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations athiwa aphiwa imvume yokuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngohlangothi lwezimpapers. Sikhangela iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers.
EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwayo ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwemibiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxosha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenza eBotswana zipha imibono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingumakhelwane. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi siga bele mibono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sinikeza umuntu wonke ilungelo lokwamukela imibiko ekhululekileyo. Lokhu sekuvimbe ukwethulwa kwezindaba lenkulumo zokuthiyana kwemibono ezindabeni ikakhulu emsakazweni ephansi kukahulumende. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula imbiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni, uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eyeZBC leZimpapers. Imikhankaso yokuthi kusungulwe eminye imisakazo ezimele yodwa isile minyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zamalayisensi. Kodwa osokulethe kukhona onayikuthi labo abaphiwa lawo malayisensi basungula imisakazo efana leStar FM leZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi ikhona. Ofundisa ekolishini leMiggie State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolo nzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango eshiyeneyo lowakhe.
Kudube silale eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations aphiwa imvume yokuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngohlangothi lwezimpapers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama project ezimpapers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations Zakrasi uthe ukupha imvume yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungile ukuthi kunika uZulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama community radios khathesi asimanga kuhle ngoba akukabi lama licenses asenikwe ukuthi ama community radios akwanise uku operator ku FM So tina njenge Zimbabwe Association of Community Radio Stations. Loke si kuluma lohulumende ukuthi ama licenses anikwe ama community radios. Ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukubroadcaster indaba abasifunayo besebenzisa ama languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatha lezindaba kanye lemisakazo Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi lethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatha lezindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapolisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatha lezindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo naleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso umnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eZimbabwe, akula lutho oqhikile. Osokuguqukile ngama statement esingathi ngama statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, umnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame lasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatheli izindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. Umasuku uthi lokhu akusoze kusize uZulu ngoba wenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, ikakhulu intatheli zindaba zonke. Intatheli zindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli zindaba zokuphungusola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli zindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. Inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana leFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko etshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatheli izindaba yeZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatheli izindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kobulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ukusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzova rinocherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo abenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa yikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Ngesikhathi intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day, ezinye intatheli ezidabuka eZimbabwe ezisebenza kwele Botswana zilembono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingomakhelwana zisithi okunzima ikubhala, zisesaba ukuthi zingacothoza inkokheli bengaxotshwa elizweni. Intatheli zindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseBotswana.
Intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 kwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli zindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo usebenza kule lizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli zindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli uIan Khama, yena ojiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli zindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
UMnumzana David Ncube, yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani yayisebenzelayo, uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana okungcono kule khaya lapho kule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli zindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala, neBotswana uthola ukuthi kule minye imithetho abangahambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo IPA kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni, noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyeka usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo, ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu uyadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli zindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa, uma semsebenzini kulokhu kukhathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemsakazo ezimeleyo ibhizimusi, uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabroni kwele Botswana.
Siloko sikudaba lwe World Press Freedom Day, ake sizwe umlayezelo esiwuthunyezelwe ngumlaleli we Studio 7.
Sawubona msakazi. Kunjani? Hayi, thina siyaphila. Ngilapha eGoli. Ukhuluma lo Busani. Ekhaya ngiphuma eNkayi, kwaSikhobokho. Usobhuka umazamba. Hayi, mina indaba engizilandelayo, ngilandela indaba engizethulelwa iStudio 7. Hayi, kazi ngethulele okungalona iqiniso. Ngakho ngithanda ukuthi ngidlulise amazwi ukuthi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle, lisethulele indaba ezizona ezangempela njengoba vele lizethula. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumlaleli womsakazo weStudio 7 osithumele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifisa ukukhuluma ngosuku leWorld Press Freedom Day, sicela lisithumele imlayezelo yenu yama audios kunombolo ethi 01 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
NgoLwesihlanu mhlaka 3 kwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiphotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezinduna zesigaba seManicaland bekhulumisana ngenqubela phambili kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai kulumango. Umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo omnumzana July Moyo utshele Studio 7 ukuthi izinduna lezi zivumile ukuthi abahlaselwa lizulu lesiphepho leli bathuthe badingelwe ezinye indawo nguhulumende. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokukhuphulwa kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo lokudla eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBritane unkosikazi Theresa May usexotshe umsebenzi umphathintambo wakhe wezomvikela uGavin Williamson emethesa icala lokukhipha imfihlo ephathelane lenkampani yencingo kamakhalekhukhwini eyeHuawei eyakwele China. Elemelika seliqinise izijeziso elazethulela ele-Iran ngokuvimba ukuthengwa kwamafutha ezimota ngamankampani alo kwele-Iran. Unobhala bona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi ilizwe lakhe lithatha leli nyathelo ligcwalisa isithembiso sokuvimba ele-Iran ukuba lingatholi imikambo yokuthengisela amafutha alo. Daba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi sigaba lembono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Abanye abafana lemuli yakochuma eyetsholotsho abagejelwa amathambo ezihlobo zabo bathi kumele kwenziwe lokhu ngoba lapho okwakungcwatshwe abakibo ngesikhathi segugurawundi bekwazi. Kodwa kulabanye abathi amathambo engagejwa angcwatshe kutsha kuza kuba sokungcwatshwe ubufakazi besiga segugurawundi. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi le into okwakuvele kumele yenzeka okuqala culturally kuzelele esindebeleni umuntu kuyagejwa ukuthi angcwatshwe kuthi one. So khonokho nje vele angazi ukuthi wakhela laphansi wakuvuma ngubani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abakuthi ngesilungu i-trauma ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala futhi ufuna ukuthi umgebhe letha amathambo akhabona abantu futhi. So that khonokuyana nje kodwa kuqala singakanjeni depend to ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane yinto eseyinzima iqala ngayo. Senditsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide. So ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele umwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ukusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besisuka usuku ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impela yokuthi bantu bebulawa vele babele. So isikhathini enkulu yokuthi kuthiwe khona kugejwa abantu kungelaqiniso elidilwe lisenseswa bani ukuthi lo muntu ebesingebhayo lo ubebulewe yini
Hayi kuzwakala. Wena ke mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo? Uyavumelana la yena na umnumzana Ndlovu?
Uqondile kakhulu umnumzana Ndlovu. Ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda yadijiniswa kwagijinelwa ukuthi kwenziwe izinto kungaqala ngakwenziwa ezinye eziqhakathekileyo. Mina ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yeGugurahundi. KangiyiGugurahundi kangibale emaphepheni. Gugurahundi kangizwa emaradiweni. Gugurahundi ngayibona ngawamamehlo, ngahlala ezintabeni, ngalahlekelwa izihlobo, abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana. Amateacher ami ayenziwa konke, odadewethu nobaba badlwengula ngikhangele. So from a victim point of view, labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphayisa kubonayo kusenzakala, akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba. Ungcwaba into okumele ukuthi ngabe yenziwa ekucineni. Into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala, ababeshaya amateacher ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana. Okwesibili, kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba. Kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident lawa ayebulala abantu kakhulu abantu abafuba emathebeni asifuni ukukhuluma iqiniso. Into leyana imbi kulabanye abantu abayethi ama-dissident ababebulala abantu berepha abantu besenza konke njalo ebusuku. Emini wawuthola ubhithishwa ngamasotsha, libulawa ngamasotsha ebusuku, libulawa lishaya futhi ngama-dissident. Sifuna ukuba kwazi ukuthi ingcwaba leli elomuntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-dissident. Njalo sifuna ukuba kwazi kokutsho nguNdlovu ukuthi esifa njalo lomuntu wafa njani, wabulawa kuyini. Uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso. Kodwa ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni.
Ye nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba uSibanda?
Okay, ngifuna ukuthi ngikhorekthe into ezimbili. Yaqala ngeke ukuthi mina nje bazabotshwa, angikhona ukuthi bazabotshwa.
Okay,
kuze babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kugcolelwane sevunyelwene lokho. But if kubuya kuvela emthethweni kuze baboshwe. So kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona ukuthi khona kwenziwe kube into yokuqonelana kuqinishwana imlotha or kuboshiswana. So ma kuboshiswana yi-different issue andishongo bazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona. Okwesibili, uma kukhulunywa ke indaba le esensitive kanje, mina ngaze ngijabulele ukuthi bese kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu. Njengoba esisho isibani, indaba ye-background nami-ke angiyizwa ngabantu, ngayi-witness. Anginalo i-one lithi emamvanjeni emhlabani kubetholotho, okwakulo-m p khona u-Senator Moyo. Angizange ngibone khonapho ngisakhula ngithela isimbuzile nkoma, angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulo muntu esekule ama-dissident. Abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngasinyizwa kanjalo. Nabanye ngababona bethiwa ngibhekise babeshaywa ngama-background, not i-dissident. So kugcina kudanisa khonokho esibandi ukuthi ukukhuluma ngendaba yokuhlungu kangaka bese kuthiwa okunye njengoba kukhophanyana okuncane okwenzekalayo bese sifuna ukuthi sikwenze kulingane nalokho okukhulu esikhuluma ngakho kusuka kusikhathaza khonokho. Bezokusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi, akuveli kibo yini ababusi kwanabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize impi enkulu ngokuthi kuthiwe khona kulama-distance nawo vele ayevele kubala abantu. Asibazi nabo njengoba ngisho.
Alo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kube xoxa endawonye lomnumzana Angliston Sibanda, laye uyingcwethi kwezombusazwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ok, ugatsha lukahulumende welemelika olubona ngokuphathisa abalambayo ngokudla olwe United States Agency for International Development luthi indlala yalonyaka eZimbabwe izahlasela ngitsho lozulu wedolobheni lapho abantu abafika isigidi esisodwa lengxenye i-1.5 million abadinga ukuphathiswa khona ngokudla. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Jason Taylor ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eMelika inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies izolo ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Umnumzana Taylor uthe amadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni okwamanye bangena ku 2.9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lowake waba ngumeli wenkayi South edalele eParliament umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe ukuthi uminjani umumo esigabeni sakhe.
Ngibekise esigabeni senkayi nje ngikhuluma kumjenje ngempela video naleyi ekhona. Umumo wokudla kawumanga kuhle, umumo wokudla ukhanya kathesi akula ukuthiwa udobhile bonke abantu akade bekulimile kuthile lokuchinsa abaningi vele kazange bachinse. Nxa kukhona abachithileyo nabalenhlanhla abadobhe ezibandeni lezinkathi zabo. Uthi uyakhangela ke namanzi nje awokunatha. Ngibona ngani i-water table onyaka enkayi izakwehla kakhulu ngoba sikhuluma kunjenje iThangani kazange agcwale isikhathi sezulu esiphelile. Izifula lezifudlana lamadamu kakulamanzi, utshani kabukho, izifuyo kakula lapho esiza kudla khona. Lo nyaka ngibone ngani indlala esizayibona yindlala esizabona kusipha izifomo kanye labantu. Nxa singazange sincedwe ke labo abadala ukusinceda esiza vele sizacela ke kubo ngoba vele sidala ukuthi ke naso kunje sihambe siphepheke imigano siyacela ukuthi abantu sebesipha sizakwenza khonokho ukwenzela ukuthi siseve abantu kodwa esisuyeni ngibona ngani hayi esindlimele.
Bayatsho abenhlanganiso eziphathisa abalambayo laba ukubana ngitsho lasemadolobheni umumo uzakuba mubi kakhulu lonyaka. Kuyini okubonayo ikakhulu kobulawayo?
Uzaba mubi kakhulu ngoba ukudla nxa sokufilela esiza kubona ikokonkana sidala ukubona eminyakeni ukuthi ukudla kuyakhwela. Lapho kuyabe kungani kungconywana khona siyabe sesibona ngendwendwele abantu bezama ukuthi nabo bathole ithuba lokuthi bathole lokhu abangakubamba. Njalo ngibone ngani-ke kathesi-ke njengoba vele imali yangaphandle kwelizwe ingani iyasilela sizaba lohlupho kakhulu ngoba abantu babasile labo abalezimali zabo nxa imali isesengconywana bebeqhosa besiya eBotswana besiya eMessina besiya eThena. Bonani ngathi ke kuzaba kubi kakhulu endaweni njengokobulawayo ngoba le mali yakhona ingani kayibambeki iyasilela kakhulu. Sizazibona izidumbu ngenxa kungasangenelanga labo abangasinceda abamazwe omhlaba.
Umnumzana Abednico Bebe wake waba ngummeli wenkayi South edalele eParliamente ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Lavendia esigqibela uhlelo lwethu lengoma yakhe emnandi ethiwa Poco Mania Day. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni ukwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.